Iqembu leLinda siliqhubekele phambili lichayezwayo njengoba linqobe leHerentals nge-1 kanyaya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yemandaba namhla emini. Ohlohlele iqembu leHighlanders kumele ikhaya Ncube limpumela itsho ukuba iqembu leBhozo selikhokhela ngemiklomelo emine phezu kwengalane yemiklomelo njengoba selile miklomelo engama-31 ngemva kwemidlalo elishumi lanhlanu 15. Ikanti elisendaweni yesibili lenkezi Platinum Stars lile miklomelo engama-27 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeGibbo. Iqembu leBulawayo Chiefs lichayele nge-3 kanya njalo umgadli u-Obriel Jirinda nguyo litshayela emambuleni kathathu. Ngasebhatha enkabazwe iqembu le-Black Rhinos libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Wange. Ohlohlele iqembu le-Rhinos ngu-Alan Gadzi kwakuthi ohlohlele iqembu le-Wange ngu-Kelly Shiyandindi. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.